So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngenjabulo namhlanje ngolesine mhla ka 22 Nhlangula 2023 ngokhiphi Dube. Lendaba lizethu lamhlanje
kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account ye-part. So kule nhlupho thizeni sibe lazo izolo kodwa eziqalise izeki ingakavali.
Inani labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libika lilakho ukuqansa namhla ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Election Commission yengeze isikhathi sokuthi labo ababhekane lobuzima izolo balungisise namhlanje.
Kuyinto enhle kubana lathi sesilomtshina lanxa nje kusuka kube nzima ukuthi nxa umuntu esuka khatshana sesikhangele endaweni efana nabobhinga ethindele ukuthi mayebuya esebuye eHarare.
ELeZimbabwe namhla livuselele uhlelo lwalo lwezempilakahle olokuhlinza inhliziyo i-open heart surgery. Kule qula lakwele Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende walelo lizwe uMnumzana Leonard Zayats elithekelela kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libikwa lilakho ukuqansa namhla ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isiyengeze isikhathi sokuthi laba ababhekane lobuzima bokubhadala imali yonke ebifunakala izolo benelise ukwenza njalo namhla. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi abakade befuna ukubhalisa ukuncintisa kukhetho behlulekile ukubhadala ngenxa yemitshina ebeingasebenzi emadale awe-nomination court. Isaziso esethulwe isiphathamandla seZEC uMnumzana Itloyile Sligwana uthe abantu laba bagcine bephiwa elinye ithuba lokuqediselwa isikhathi namhlanje ukuze balungisise obekudingakala abangenelisanga ukwenza izolo kusiyafika ihola lesine emini yantambama namhlanje. Izeki ithi iyenze lokhu ukuze laba bafuna ukuncintisa kukhetho bangene kukhetho kungelani lokuba basuka kuwaphi amabandla. Umkhokheli webandla le-Labour Economist and African Democrats Lead uNkosikazi Linda Masarira ngomunye wabancedakale ngokuqheliswa kwesikhathi sokuthi abantu babhadalele ukubhalisa.
I think Zek did not do due diligence. They should have had at least issued their notice of warning so that you would have addressed the bank.
Izek kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo kodwa sengigijimela eZek ukuba ngiyebhadala imali ngilungise amaphepha ami.
Isikhulumeli sebandla liphikisayo ele-MDCT uMnumzana Witness Dube yena uthi bona babelohlupho lokuthola imali emabhanga.
Kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account ye-part. So kule nhlupho thizeni sibe lazo izolo kodwa eziqalise izeki ingakavali okutsho ukuthi udaba lwethu lokubhadala asiyonto esikhulume ngayo sokuvaliwe, yinto esiqale ngayo, yinto njalo izeki eyaziyo ukuthi uhlupho lwakhona bekuyini. So ekwenzeni into zomthetho lapha izeki layo kumele kunazelele ukuthi umthetho kumele umeke isense, in other words ngezinye indlela uhambelane lesimo esikhona.
Ibandla leZANU-PF lithi selinqobe endaweni ezilithumi lantathu 53 ukumbiko eliyithole kubameli bayo endaweni zonke zelizwe ngoba amabandla aphikisayo engazange afake abantu abancintisayo kulezo ndawo. Lokhu kubike umqoqo omsebenzi kubandla leli uMnumzana Mike Bima.
We now have 53 uncontested positions in our councils. So already in the bag we are
abantu abafika 53 asebengena kukhetho benganyikiswanga kumakhansili ethu. Siyathaba njalo sithi amhlophe kulabo abangu 53 asebenqobile bengenzanga umsebenzi omkhulu.
Imizamo yokukhuluma labe CCC yehlule ngoba iziphatha amandla zebandlaleli abafana lonkosikazi Ellen Shirye Denga, umnumzana Gift Siziba, unkosazana Fatsa Imayere lomnumzana Nelson Chamisa bebengaphenduli. Umakhale Khukhwini ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bengezela Gumbo uthi amabandla aphikisayo alomsebenzi ozwayo ukuthi banqobe ukhetho.
Uma results azaphuma inxa yokuthi TPC yabingekho. Angeke yabingekho TPC laba so songayinika ukuthi yenze noma yini. Kodwa into okumele unazele ukuthi as long i presidential candidate ekhona kuma wards wonke nalawo e contester kuthi ukuthi ama agents eTikusi abe khona ekhangela okwenzakalayo kuma police stations wonke lawo but ukukhuluma into indaba embi eTikusi ukuthi ayikho ukuthi ayila presence eZimbabwe yonke.
Okwakhathesi abantu asebenelise ukubhalisa ukuze bancintise ukukhetho lokudinga umongameli welizwe ngabathi umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF, umnumzana Nelson Chamisa oweCCC, umnumzana Douglas Monzora oweMDCT, umnumzana Love Momaduku oweNCA, umnumzana Trust Chikora oweZimbabwe Coalition for Peace and Development, umnumzana Xavier Kasukwe Rosemeleyo lomnumzana Joseph Busha oweFree Zim Congress. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lonye idala le-Nomination Court kobulawayo liqhube umsebenzi walo ngokuthula kusukela izolo kuze kube namuhla. Ube kubhalisela khona labo abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga amakansela lamalunga edala lepalamende, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abamela amabandla ezombusazwe ahlukeneyo aveze imibono ehlukeneyo ngokwenelisa ukuphanyeka amaphepha abo ukuthi bancintise kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kodwa abanye bayehlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithile olukhulu udubo lungolokuswela imali ikakhulu abakade befisa ukuncintisa ukuthola izikhundla edale lephalamende. Kodwa abekhansili bonke ezweni benelisile ukubhalisa kungela izikhubo. Unkosikazi Nokuthula Sibanda webandla leZANU-PF ozangena phansi kohlelo loluhlu lwe-Women and Youth Quota uthi kazange ahlangane lobunzima.
Sikhangele ukulungisa amasuwa, imigwaqo, lokunye nje konke okungahambi kuhle njengoba nalibona ukuthi iBulawayo vele
Unkosikazi esinathi Bulayani obhalise ukuba ancintise engela bandla alimelayo kuward 24 kobulawayo uchaza isizathu sokungena kukhetho ezimele.
Hayi, nomination kimi ihambe kuhle. Yemini isizathu sokukhetha obuyindependent ngibonile ukuthi hayi kungangcono ngibe independent ngenxa yokuthi kuvamile ukulwa okuningi ukuthi sokukusemaphathi. Akulanto enhle ongayenza use party because umzwane ongazondana lo muntu kuphela ophezulu ya recall.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga ubhalise ukuba angene emele abakhubazekileyo kubandla ele Citizens Coalition for Change ku council yakobulawayo.
Akula hluphe enhlangane nalo nomination sokhe sibizi sambisa ama requirements, we hope for the best ukuze lathi sitholakale njengabantu abakhubazekileyo. Kumakhi decision-making processes ngoba we are the most affected.
Unkosazana Adelaide Mhlanga webandla le-Free Zimbabwe Congress Party uthi wenelise ukuphanyeka amaphepha akhe edinga ukuncintisa esikhundleni sokuba lilunga ledale lephalamende efuna ukumela inkulumane ngobulawayo.
It went very well. Basemukele kahle, basiphethe kahle, yonke into ihambe kahle. Ama fees went through, it was about $1,000 and of which we believe both is very fair because he's recognized it needs our support.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu uchasisa inhlupheko ezibhekane lababandla aphikisayo ezivimbe amalunga awo amanenyi ukuphumelela ukubhalisela ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka.
Ubukhokheli bufuna umuntu osevuthiwe, hayi khona abafana, hayi khona lina lisaf lafunda lina linamasoja yina mabutho angena empini laphana lisekela inkokheli yane njani uchief advisor njalo enye into kobulawayo esiphambanisekile ngabantu abavela emashona lenti la amfuna ukufihla ngoba nyakufisa ukuthi kwazakala ukuthi basilibazile kobulawayo yiba sefuna ukuza kuba ngumeli
lisiya tshona ilanga izeki ibingakaphumi loluhlu olupheleleyo lwamagama abantu abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka kusiya ngebandla okugoqela lenani elipheleleyo labesifazana abanelisileyo ukungena kodwa umgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi ikhomishini yakhe ibingakaqedi ukuhlela uluhlu oluqondileyo lwamabizo abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuthi bancintise njalo ayisibo abahlelayo isilinganiso semali okumele ihlawulwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho kodwa kuphuma kumthetho ovela edale lephalamende amabandla aphikisayo wonke elizweni kawayenelisanga ukubhalisa amalunga awo wonke ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka ngaphandle kwebandla elibusayo elezanu PF elifake wonke amabizo ekhansilini lasedale lephalamende ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elizimabo namhla livuselele uhlelo lwalo lwezimpila kahle olokuhlinza inhliziyo i-Open Heart Surgery. Esibhedlela se-Parananyatwa Group of Hospitals eHarare. Uhlelo lolu lwagcina ukwenziwa ngomnyaka ka-2018 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuba isibhedlela se-Parananyatwa yiso sodwa esizobe siluqhuba elizweni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UBlessing Bonda oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lesitshiyagalolunye 29 ube yisigulane sokuqala esihlinzwe lamhla ekuseni. Ekhuluma ekulungiselelweni ukuhlinza kwalesi sigulane, umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamukele ngenjabulo ukuvuselelwa kwalolu hlelo olwe-Open Heart Surgery.
In this regard, more resources will be deployed to ensure the Open Heart Surgery Program is decentralized.
Ngalokhu ke usizo oluningi luzoqondiswa kulolu hlangothi ukuqinisa ukuthi uhlelo lokuhlinzwa kwenhliziyo luqhutshwe ilizwe lonke kuqala ngesibhedlela seMpilo Central Hospital kobulawayo ukuze kuphathiswe abasezansi yelizwe. Ugatsha lwethu selwasungula ubudlelwano wokusebenzisana lamanye amazwe anjengeKenya, South Africa ne-Egypt ukuze sithuthukise ubuncitshi bethu bokuqhuba imisebenzi yokuhlinza inhliziyo i-Open Heart Surgery.
UDokotela Simukayi Machawira, ingcwethi yezifo zenhliziyo lesifuba, utshele intatheli izindaba esibhedlela seParirenyathwa ukuba kuyinto emjabulisayo yena labanye bakhe abakuhlangothi lwezempilakahle elizweni ukusungula inhlelo eziqakathekileyo kangaka. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, upha umbono wakhe ngalesi sehlakalo.
Kuyinto enhle ukubana lathi sesilomtshina, lanxa nje kusuka kube nzima ukuthi nxa umuntu esuka khatshana sesikhangele endaweni efana labobhinga ethindele ukuthi ma ebuya esebuya eHarare kumbe ukuthi isikhangele umuntu oselupanile kubo mgijima kubo khutshwa kubo ndimi mbili ukuthi ma esesuka khonale esebuya eHarare kusuka kube nzima sesikhangele lezi mali. Kodwa njalo siphinde sithi uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthi ezebone ukuthi into edingakalayo kakhulu. Siyabonga kakhulu kodwa sithi impumelelo ayifinyelele la kwezinye izibhedlela ukuze yenzele ukuthi wonke umuntu efinyelele khona.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyinto emjabulisayo ukuthi uhulumende sekubone ukuqakathekile ukuthi avuselele lolu hlelo elizweni.
Uhulumende kafuze amelele manxaso kulama campaigns ukuze ayenzele abantu izinto ezingcono ukuthi impila kahle yabo iye phambili.
Kodwa uKhumalo uthi kumele inhlelo ezinje zehlukaniswe lezombusazwe.
Njengezikolo, amanzi, ama hospitals ethu, lama clinics, ama roads ethu, lokunye konke vele okuyenza ukuthi impila kahle yabantu ihlale ikhona, kufuze kuhlale kulungiswa. Kuhlale kukhona khonoko ama services ona lawo.
Umnumzana Charles Nyoni ophatheke kumisebenzi yokukhankasela umbuso kaZulu uthi lanxa lusamukeleka lolu hlelo kusase kunengi okumele kwenziwe ukuthuthukisa umsebenzi wezempila kahle elizweni.
Uhulumende wethu kaqhakathekisi ukulatshwa kwabantu, kaqhakathekisi impilo kaZulu, ngoba umelele ukuthi kuze kugcine kube ngama elections asebenzise indaba yokugula nokufa kwabantu ukuthi akampeni ngayo. Into ebuhlungu nxa sikhangela uhulumende ezano PF okhokhelwa ngumnankagwa vele ukuthi galani nathi nokusila kwethu kumbe elakusasa lethu kumbe impilo yethu. Yena uqakathekisa okwakhe okokuthi babulokhe bebusa nje betshontsha imali yelizwe.
Ababona ngezempila kahle yenhliziyo babika ukuba izingane ezingaba zinkulungwane ezine 4,000 ezizalwa minyaka yonke eZimbabwe ziphuma zile zifo ezijiyeneyo zenhliziyo okokuthi zidinga uhlobo oluthile lokuhlinzwa. Ngaphambilini kokuvuselelwa kwalolu hlelo, abantu abaningi abadala labantwana bebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokuhlinzwa inhliziyo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle agoqela eleSouth Africa, India, Bhilithani, China lamanye kulabo abatholayo abaphuma emulini eziswelayo abengenelisi ukuthola imali yakwamanye amazwe yibo ababhekane lodubo olukhulu ngoba iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokungafinyeleli usizo lokuhlinzwa inhliziyo. Ingcwethi zithi umsebenzi wokuvula inhliziyo ulakho ukuthatha amahola amathathu loba amane uma zingekho izinkinga okungenza kuthathe amahola angaphezu kwalitshumi lasithupha 16 uma isigulane silezinye izimo ezingaphazamisa ukuhlinzwa kwaso. Abepharerenyathu abathi bazoqala ukuvula izinhliziyo zabantu abadala kuqala besithi ngoba bona abahluphi kakhulu uma uqathaniswa lezingane, kodwa bathe bazoqala ukuhlinza izingane maduze nje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abonga izigulane ngokubahambela emizini yabo emaphandleni esabelweni seBantu North AmaVillage Health Workers bakhala ngokuswela imithi yokwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela abantu egoqela ingozi zokulimala. Ngesikhathi uZulu ebhekane lohlupho zokuswela indlela zokufika ezibhedlela ngenxa yomango omude, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ama-village health workers la asebenza kungelambadalo athi ukukhwabitheka komsebenzi lo sekusiya kusehla ngohlupho lokuthi bayehluleka ukonga ngemfanelo izigulane abazimeleyo kulandela ukwemukwa kwabo ngomnyaka ka-2005 nguhulumende imithi lamaphilisi okwehlisa inhlungu kuzakhamizi ngesikhathi izigaba eziningi zingelamakilinika eduzane. Unkosikazi Lethiwe Phuthi okulumsebenzi osebenzela eBinga emele izakhamizi ezedlula amakhulu amathathu lengxenye 350 emangweni weManzasiya uthi loba behlonyiswa ukusiza ngokwelapha uba lokudana lapho esethe wehluleka ukusiza ikakhulu abalimeleyo labazithweleyo.
Into esiyitholayo ngamakondomu lekwatemeka imithi zeleka yikho njalo lathi kasilala elokuzenika silala mali kasilala uniform so wena uyabe usithi kahle nginedisi sigaba kuphela. Uthwele sekuyile uyagula ungeke umnike i-treatment yamalaria kumbeni uyablida. So into ekhonapho even o-oros yakungelapho ngingaubatshela ukuthi hayi wokhani isikoti kalali khambise kunjalo engafe ufile njengoba nayo ikubona kunzima kangaka.
Uphuthi waqala lomsebenzi ngomnyaka ka-2001 ngemva kokufelwa lusana lwakhe mnyaka munye ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane woqhuqho wemalaria ehluleke ukuthola usizo lokumhambisa esibhedlela masinye ukuze ayelatshwa. Unkosikazi Rachel Mholi odabuka enkayi yena ukhala ngokusweleka kwamakilinika ikakhulu emangweni weMenda lapho asebenzela khona.
Siqalisa ukuvela ku-training
sibuya sizosebenzele ema community yethu ema village yethu sayisiphiwa sayisiwoda isupply imaphilisi oparacetamol imithi yezilonda amabandage imithi yamehlo lokunye nje okuchiyeneyo ofanele kuncede ezigabeni abantu bayithi ifuso kulohlupho lwemkhuhlane okwakathi sisidaniswa ukuthi abantu basijwayele ukuthi besibanika amaphilisi manje kathi sasisawutholi kuthiwa ihulumende ithi akula mithi esiphuma ngaphandle imithi yashota ezibhedlele.
Unkosikazi Margaret Bernard oncediswa esusumba eBinga uthi ngaphandle kokusilela kwemithi bakhala njalo ngokuthi umango lo ule ambulance eyodwa okuyikho okwenza ukulwiswa kwemikhuhlane efana lemalaria edla ubhedu kule indawo kube nzima ukuthi inqotshwe. Uthi ekuqaleni kweviki le kufe umntwana oleminyaka elithumi lanye kusigaba lesi lapho abazali bakhe babengakatholi imali yokumgijimisela esibhedlela seBinga District Hospital.
Kulohlupho kakhulu ngoba akula ambulance. I-ambulance ise-district eBinga. Esisikhathi esiningi i-ambulance yabe and then nakule ma-emergency wena ngodinga imota kumbe imota engatholakala yafaka amafutha. Bhadala imota leyana $60 or $80 ukuthi uhambise eBinga. Sayilakrizati akula nto abangakunceda ngayo esibhedlela ngoba akula ambulance.
Unkosikazi Juliana Ncube omele iJengwe esigabeni seWange laye ukhala ngenhlupho ababhekane lazo.
Thina as village health workers asila paracetamol because singahamba ekliniki siyewoda bayasitshethi labo abalayo. Ilutshwane so uthi umuntu nxa ebuya ngapha kithi we just refer to the clinic uthi ayeziza iparacetamol.
Iningi lama-village health workers la athi aluba uhulumende uyehlisa inhlawulo zendleko yokuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zemaphandleni ngoba iningi livinjwa ukuyadinga usizo lokwelatshwa bekhanywa imbadalo. Isikhulumeli sezempilakahle kuhlangothi lwe-health and child care umnumzana Donald Mojiri uthi inhlupho lezi uzaziphendula seqale wahlolisisa okwenzeke kuzwelonke ngohlupho lolu. Kwathi umnumzana Admire Kurethu yena ongumqondisi wesabelweni lesi wangaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Inhlupho lezi ziza ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokusweleka kwemali, imithi ezibhedlela kanye lemitshina yokuhlola imikhuhlane. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo kuphenyo lwabo babike ukuba isabelo seMathebeleland North silabandengi abagula imikhuhlane engelaphekiyo. Isilinganiso sabedlula amathumi amathathu ekhulwini 36.3% silegcikwane le-HIV and AIDS kodwa lokhu kwenzeka ngesikhathi iningi labongi selisuke la kwamanye amazwe lisiyadinga amadlelo angcono okuyikho okungeza imithwalo kuma-village health care workers. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalibazi abantu abafake amaphepha abo endaweni lapho okulabamele ibandla leli kukhetho lwamakhansili lolwamalunga edala lephalamende. Lithi lokhu kukhanya engani kwenziwe inhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlalana namapholisa e-NCITA o-Central Intelligence Organization. IFAS iyakuphika konke lokhu. Kusenjalo ibandla leli lehluleka ukufaka amaphepha kwezinye indawo njalo kuma-provincial councils. Uze sihlaziye kudaba lolu sixoxele unkosazana Ellen Shiriedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma okudalele i-Central Committee kubandla le-ZANU-PF. Unkosazana Shiriedenga usungula lingxoxo.
Yebo nje asenelisanga ufield 100% kodwa senelesile ukuba nama-candidates endaweni eziningi ezelizwe save for a few cases. I-nomination court ihambe kuhle loba nje bekulokunye ade kungani kuyahlupha one. Indaba yokuthi i-ZEC ifake umthetho yawagazetha umthetho lo ngu-8 ebusuku before ilanga just a few hours before in nomination court. For example, ukuthi kuzaba ma provincial councils emathawna kobulawayo ngeHarare, of which besingakulungiselanga khona lokho, kodwa nje ngeHarare sikwazene lisile ukufaka amalist ethu. Njalo singakhangela ukuthi indaba yama double candidates okhuluma ngayo khathesi ngikhuluma lawo sivela ezek kunomination court lapha ade siyekhangela ama-nomination papers. Nxa ukhangela lapha indawo okulama-double candidates, you can tell ukuthi ama-double candidates ngabantu abefake, ngabantu abamanga. One, abantu okuthiwa ngama-signatories wona laba ngabantu yethu wethu, yebo ngamabizo wabo, but ama-signature kafani ndaweni abephathi. Owesibili, nxa ukhangela ilogo esetshenzisiweyo, ilogo yethu ukuliphepha okuthiwa yi-gloss, but leli iphepha elisetshenziswe yilaba bantu liphepha elifotokopiweyo. Okwesithathu, abantu laba kasibazi.
Golide, nanko-ke akusitsheleke ukuthi uzwa njani okhulunywa ngumama.
Ukuhleleka qakathekile empilweni, kwenza into zonke zibe lula. Thina njengezanuphefu besihlelekile kakhulu sibili, ngoba into zethu zonke zihambe kuhle. Ama-candidates ethu wonke asubmitile, including candidate with number one, president uzowabonakala efika e-nomination court eHarare himself sibili ngokwakhe manqama wazihambela wafika wahlala emabhenjini kwabana naye ubana athi submit himself under the constitution and the requirements awezek. So thina ukuhleleka kwethu kwenze umsebenzi wethu wabalula kakhulu, asibanga ngisho le problem. Bengihleka nje ngikhayela lapha kobulawayo ngibona amanye ama-candidates amabandla atsheno including i-CCC as late ngabo after 3 kusokusiya ku-4 bengikhona begijima behambisa amaphepha abo besezinto ezinjalo. And mina ngakubona ukuthi awunye lokhu kubangelwe yikhona khwani kona anti abona abazange babatshelwe ukubana ongenayo nguwuphi until nge-last minute lale angazi bebefihlelelani. Now sokusenza kube chaotic. For example kobulawayo lapha abafakanga ngisho one ama-candidates ku-provincial council. Thina lapha njengezanupe futhi ukuthi sesithethe wonke ama-positions engu-10 lana uncontested, and lokhu futhi ayisikho ukuthi betha yinto ekhulunywe last minute. Thina last week size sayenza ama-elections ukuthi sikhethe abantu abazosimelela ku-provincial council. So yinto eyayikhitshwe kudabukele, asiyonto esiba isijumejume, but because of not heavy structures maybe abe-CCC akufikanga kuhle kibo ukuthi kufika, but kithi kwafika waze kwabuya imemo ivelela e-head office eHarare ibhalwe ngu-political commissar wethu ubaba uBima enotifya amaprovinsi wonke ukuthi bakithi cela liyenze ama-elections linominate abantu abangu-10 and make sure that 5 ngomama, 5 ngobaba, per province.
Ngingena kulapho-ke Nkosazana Shiredeka.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi la akhonywe ngubaba uGolide. Clearly aseconfirme into eyodwa esithole sikhuluma ngayo mihla ngemihla, ukuthi iZANU-PF iphiwa information thina amanye amabandla esingayiphiwa. One, indaba eye-provincial council bayexithi imemo yafika bakhetha abantu babo last week, but sikhangela igazethi ekhitshiweyo ifaka umthetho we-provincial council. Igazethi le igazethwe ngo-20 June, siyavuka sisiya ku-nomination court, igazethwa ngo-8 ebusuku. So nxa esithi bayenza kudala kutho ukuthi information leyi bese beyitholile kudala. And secondly, mina njengomuntu oku-elections ngiyahlala ku-national multi-party liaison committee le-ZEC. Last week sihlale le-ZEC ngolwesibili ku-national, ngayibuza personal indaba yona le e-council. Nxa ekhuluma ngokuhlelela, ukuhleleka kwakhona kuhleleka njani information ifihlelwa ebantwini? We are a democratic country. Information should be shared. The constitutional iyakukhuluma the right to information. Sikhangele udaba olama double candidates ngibuyelekile. Bulawayo sichekile all the double candidates akhona ngawe fake. Harare ngawe fake njalo ngabamanga. So thina njengebandla sitshela abantu beZimbabwe ukuthi indaba leyi sesifaka emthethweni. Abantu bemthetho bazayilungisisa, laba abangama signatu bazakhuluma bebonisana labemthetho ukuthi hayi thina ama signatures ethu laba abantu laba kayisibo bethu. And njalo ungakhangeli abantu laba abade
bengekho ku approved list yethu. Asibazi.
Yamangala ikhuluma ngendaba yamadabu kandize sesithi gabawazi. Kula ma videos asekelayo that I can even send you one video empopo mazilika zikonstituents. Abantu empopo mazilika zikonstituents bakhala ngokuthi bona bafuna uthawuta ngupardon. I think pardon tafumane yo samncanga ngaphamanisa. Kodwa i list ebuyileyo kufaka omunye umuntu.
Lapha liziwe umnumzana Joseph Chuma ubandla lezanu PF lo nkosazana Ellen Shiredenga ubandla lesi-CC singayehlukane khonapho. Kumbule iLivetalk namhlanje sixoxa ngokhetho oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesaka, uMthembu Sithembayo, uGibbs Dube, lilale.